tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
abantu babe lecash abangayisebenzisi, kodwa angiboni ukuthi uncedo luzadlula lapho, ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali yangkhona ithenjiswe lamhla, kodwa lamhla ayitholakalanga. So ngibona njengani udubo lwangkhona olwemali luzaqhubeka okwesikhatshana.
Ikomiti yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali iveze ukucunuka okukhulu ngokwehluleka ukuza ephalamende kwabenkampani yeSekunda.
We do not accept the attitude of Sekunda, which we regard as contemptuous and disrespectful of the institution of parliament.
Lanxa uhulumende ebethe imali entsha izaqala ukusebenza namuhla, uZulu uthi bengakafiki emabhanga limali, njalo udubo lokusilela kwayo elizweni lusaqhubeka. Elemelika namhla linanza imisebenzi yababe kubutho eleVeterans Day, njalo bekulemicimbi eqhutshwe emadolobheni ehlukeneyo elizweni lonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali iveze ukucunuka okukhulu ngokwehluleka ukuza ephalamende kwabenkampani yeSekunda ukuzochasisa ngendlela abasebenzisa ngayo amabhiliyoni amahlanu amadola okwakumele imali le isetshenziswe kuhlelo lokulima olwe-Command Agriculture phakathi komnyaka ka-2017 lo-2018. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Inkampani yeSekunda Holdings yaphiwa i-5 billion lugatsha lwezemali yokuthenga imitshina yokulimisa kuhlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture, kodwa imali le kayazakali ukuthi yasetshenziswa njani. Ugatsha lwezemali lwaveza phambi kwekomiti le ukuthi imali yaphiwa iSekunda kungela mvumo yedale lephalamende. Ekhuluma edale lephalamende namhlanje, uMnumzana Thendai Biti, umgcinisalo wekomiti le, uthe awathokozi ngendlela iSekunda eveza ukungahloniphi ngayo idale lephalamende.
On behalf of this committee, I want to express our extreme disappointment.
Ngimele ikomiti le ngithanda ukutshengisela ungathabi kakhulu ngokwenziwa iSekunda. Asithabanga ngendlela umberikwazo Tshitandu leSekunda atshengisele ukudelela idale lephalamende. Sesikutshilo sikhathi sonke ukuba umsebenzi wephalamende uqakathekile eZimbabwe.
Scheduling our meetings. We do not accept the attitude of Sekunda.
UBiti uphinde wachaza ngomsebenzi abawenzayo njengedale lephalamende usekela isisekelo sombuso.
The work we are doing is one that we have to carry out in terms of section 9.
Umsebenzi esiwenzayo usekelwa isigaba 117 nesigaba 119 isisekelo sombuso. Isigaba 119 sithi zonke inhlanganiso kumele zihlise phansi kwedale lephalamende, njalo iphalamende kumele yenze umsebenzi wayo okhangelelwe abaningi. Isisekelo sombuso yiso siyatsho ukuthi kumele sazi imali esetshenziswe nguhulumende loba inhlanganiso ezisebenza lohulumende.
Ingcithi ezicubungula ngezombusazwe zithi izenzo zabeSekunda ziveza ukungahloniphi idale. Omunye walezi ncwethi ngumnumzana Peter Mtshengeti.
Lokho kwenziwe ngutagwiriye ukuthi kabuye nebiziwe lidale yephalamende. Ngomunye womzekeliso oveza ukuthi lapha abakumahofisi amakhulu bahlezi belesibala isikhathi eside bedelela idale lephalamende. Njalo lokhu kuveza njalo ukuthi utagwiriye ngabe le ndaba eziningi ayisabe ukuthi engabuzwa, njalo ngelampendulo zakhona, ngoba siyabona ukuthi imali ziningi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana, yena wothi Akuna lutho olugukuqukayo abesakunda bangaze bachazisa ePhalamende.
Abephakhi laba abakunanzelele ukuthi badlaliswa ibhora engelamoya ngoba abesakunda okwakathesi badlala umacatshelana. Bazabe besitsho lokhu batshintshe kusasa sebekhuluma ngalokhuyana abantshintshi. Bathatha nje isikhathi sabo kodwa ekugcineni kwakho akula lutho oluzaphuma ngoba phela siyabona ukuthi umkhulu wesakunda uvelena ungumthetho yena ngokwakhe. Kanti nxa eyisandla sokudla sikamkhulu kuyini abazamenza khona akula lutho oluzatshintsha. Yikudlala nje ngesikhathi abakwenziwayo. Bangathatha nje isikhathi sabo labelandela indaba leyo kodwa isiphetho sakho siyazakala ukuthi akula lutho oluyaphuma.
Ubiti wazise ukuba sokufuze umthetho obiza abantu eParliament uqinizwe ukuze labo abayisa lokungahloniphile elidale bajeziswe kanzima. Idale leParliament lenelise ukubuzisa abebhanga leReserve Bank of Zimbabwe labo gaja lwezemali lezokulima. Asinelisanga ukukhulumisana labenkampani esakunda ukuze sizwe ukuthi kuyini okubavimbe ukuya edale leParliament ukuyachazisa nge 15 billion abayiphiwayo. Ngimele isithu 7 ngiseHarare nginguGibson Pepe.
Lanxa uhulumende ebethe imali entsha izaqala ukusebenza namuhla, uZulu uthi bengakafiki emabhanga limali njalo udubo lokusilela kwayo elizweni lusaqhubeka. Uhulumende wazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi uza kwethula i-$2 le-$5 namuhla emzameni yokuqeda udubo lokusilela kwemali. Usibalukhulu webhanga elikhulu le-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutya utshele Studio 7 ukuthi amabhanga aqale ukuthatha limali namuhla. Uthe bazafaka imali engange $1 billion emkambo wemali phakathi kwenyanga eziyisithupha. Ukhuthaze uZulu ukuthi agcine imali emabhanga hatshi ezindlini ukuze kuqedwe udubo lokusilelwa kwemali. Asizweni amazwi
athi vari kukolekta mari dzawo kubva ku Reserve Bank.
Aba mabhanga baqale ukuthatha imali eReserve Bank of Zimbabwe namuhla ngezimota zabo ezithwala imali beyisa kungatsha zamabhanga abo elizweni lonke jikelele. Namhla singathi yikho okwenzakeleyo. Bebethatha nje imali ebhanga elikhulu lelizwe. Yinto enhle leyo. Ngicabanga ukuthi amabhanga enelise ukuthatha imali ekuseni kakhulu enelisile ukuyipha uZulu. Kodwa amanye ngilethemba azaqala kusasa.
Lawa ngamazwika mnumzana John Mangutya obechasisa ezinye incwethi ezicubungula izenotho zithi ukwethulwa kwalimali akusoze kuqede udubo lokusilela kwayo elizweni kumbe ukuqinisa umnotho weZimbabwe. Enye yalezincwethi ngumnumzana Reggie Shoko yena othi $1 billion ezafakwa emkambo wemali le incane kakhulu. Utshele ukutungameli inkomo Studio 7 ukuthi bekungaba lobubelo ngabe uhulumende ufake imali engange 2.5 billion kusiya ku 3 billion.
Singakangela ukuthi vele kusekuleta malini iReserve Bank iyakhuma ngabofika babo 15 billion ukuthi imali ekhona engani yasekuleta khona kodwa singatsho ukuthi kahle abulete bene 15 billion kawani. Kayi-injekte besingathi nxinga injekte even 2.5 to 3 billion ebinganceda kakhulu ngoba sikuthi wonke umuntu uzofuna ukusebenzisa i-cash ngaso sonke isikhathi but kuqakathekile ukuthi ma ifuna i-cash ayithole.
Uhulumende uthi ukuza kwalimali sokuzaqeda udubo lokusilela kwemali elizweni ngitsho la kuma ATM abantu baza kubalalo ikhono lokuthatha imali njengakudala. Yebo ubona njalo yini ubona luphela udaba lokusilela kwemali?
Ukudaba lokusilela imali alusoze luphele njengophazima kwelihlo ngoba singakhangela indlala yabantu ukuthi beyibambe cash inkulu kakhulu. Angeke iqedwe ngokuthi uhulumende uselete amacoin loba amanothi e-1 billion. Uzathatha isikhathi ukuthi abantu bathembe ukuthi engayifaka ebhenki uzayithola. Kube lakho esikwenye isandla esokubana kulalaba vele abayiba bathi ngosiphathela abatshintsha imali. Bengayibamba labanamali abayibisele ku-circulation bayisebenzisa phandle kwe-formal circulation. So kurumende kufuza hawa rezile la utu za kava njani wa liye mare tu hapuma kuma circulation. Ita deskade siti ya kumwe la kufuma circulation.
Kutaba loku kinisa isisindo somnoto we Zimbabwe. Ubona limali isenelisa yinu kwenza loko. Ukina umnoto ababalisi mshambe betine betole iholo. Abalifunayo lazo zonke izisebenzi zikahulumende kusiba lokulingana phakathi kweholo labantu lentengo ezitolo.
Lokho sokuthi asikho into esingathi singalungiswa lokho kungaqondiswa ukuletha imali ngoba ukuthi into zilingane njalo zibe yisimo esisikhangelelele esisifisayo kulento eziningi ukudlula okungaphezu kokuletha imali kuphela. Ungakhangela kufuze le mali yethu sicibe lesi sindo kuyafuze sibe lathi siyalungisa izinto esizidenisa ngaphandle kwelizwe ezizaletha i-foreign currency.
Lo ngumnumzana Reggie Shoko, ingcwethi ecubungula ezenotho. Amazwi kamnumzana Shoko agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi umnumzana Masimba kuchera, yena othi udubo lokubhidlika komnotho luzaqhubeka.
Ukubuya kwemali entsha leyo ngibona njengani ibuya uzovala izikhala ebezikhona ezibangwe yi-bond note ngoba abantu bebethenga imali ngama 40-50-60%. So kunganceda mbijana ukuthi abantu babe le cash abangayisebenzisa, kodwa angiboni ukuthi uncedo luzadlula lapho ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi imali yangikhona ithenjiswe lamhla kodwa lamhla ayitholakalanga. So ngibona njengani udubo lwangikhona olwemali luzaqhubeka okwesikhatshana. Okunye engikubonayo ukuthi udubo olule Reserve Bank ukuthi abalandlela abake basitshela yona ukuthi bazenza njani ukuthi izimali eziphuma ema-banks laphana zibuyele nxa kuye ukuthi abantu sebezithethe bazisebenzisa. So imali izabuya ibe khona okwesikhatshana, kodwa after isikhathi esithize imali izaqala ukusilela abantu besigcina ukuthi bathenge ama US dollars emkambeni owensitha.
Ubona iphathisa yini limali kudaba lokuvuselela umnotho?
Ukuthi iyanceda i-economy, angibona ukuthi izanceda i-economy ngoba i-economy yethu udubo olukhona ayisulo dubo olokuthi akula cash kuphela. Udubo olukhulu ukuthi akula production enzakalayo, asila foreign currency. Yilo udubo olukhulu okumele silolongise singakakhulumi ngendaba le eyama-notes lama-coins.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Usuwesuliwe umthetho obamba ngamandla abakwamanye amazwe abeza labantwana kwele South Africa ukuthi baphathe incwadi zokuzalwa kanye leyamapholisa i-affidavit esekela ukuthi ngempela abazali bomntwana bobabili bavumile ukuthi aye kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Embikweni oyethulelwe abezindaba lugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa, umphathi ntambo lolugatsha umnumzana Aaron Mtswaledi useketise ezinye iziqondiso zomthetho wokungena kwabantwana bakwamanye amazwe kwele South Africa ukuze bavunyelwe ukuchapha umngcele bengelazo incwadi zokuzalwa lezemvumo yabazali njengalokhu obekusenziwa. Ngesikhathi kusebenza lo umthetho, abantwana badabuka kwamanye amazwe kugoqela leZimbabwe bekudingeka ukuthi ohamba laye aphathe i-affidavit ebhalwe ngabazali bomntwana bemupha imvumo yokungena laye kwele South Africa. Nxa umntwana ehamba lomzali oyedwa ongahambiyo bekudingeka abhale incwadi evumela omunye wakhe ukuthi angene lo mntwana wele South Africa. Kodwa ke lolu gaja luthi kusukela ngolwesihlanu lweviki ephelileyo abantwana bakwamanye amazwe lalabo abahamba labo sebele mvumo yokungena lokuphumela izweni bengabuzwanga incwadi zokuzalwa lale emvumo yabazali. Lokhu kwamukelwe ngembono etshiyeneyo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana beZimbabwe kwele South Africa, ezim imbokodo unkosazana Victor Smatutu uyalincoma lelinyathelo esithi lizasiza kakhulu ngoba abantu bebethwele nzima.
Uthola umuntu ehamba abantwana eboda usethwele amaphepha amaningi angaka, so siba nembuzo sokumele kusayinwe lapha nalaphiyana. Uthola ukuthi noma umuntu abanjali befisa ukuthi abantwana bevakashe mabecabanga ngeprocess yakhona kube nzima ukuthi babavakashise. Kube sokusiba bekunzima futhi la kuma single parent sokumele ukuthi umzali afune omunye umzali ukuthi azafake isignature yakhe ku-affidavit kugcine kusiba nzima.
Unkosazana Shulephi Ncube odabuka entulula eTsholotsho uthi bajabule kakhulu ngalesi simemezelo.
Sichayela izandla kakhulu ngoba vele ibisihlupha thina omama, ikakhulu omama laba abayehlukane nabobaba nabogogo abahlala nabantwana abayizintandane o nabantwana abangenaboyise. So bekusiba nzima kakhulu ma umntwana kumele ukuthi eze ngapha kwele South Africa. So kuzoba lula kakhulu wonke umntwana ofuna ukuzovakasha eSouth Africa. Hayi, use Free Africa Free Mandela, sijabulile kakhulu.
Kodwa unkosazana Mathuthu ukuthaza abazali ukuthi baqaphe ngeso elibanzi impethu ezingangena ngenxeba kule mvumo.
Akungabi ukuthi sokusenzeka ukuthi kube lula for labo abantu abayenza izinto zokushishumbisa abantwana abantwana bebachaphisa from amazwe abewangenisa South Africa bebakhuphe South Africa ukuthi sibeza ukubona kuyinto elula yokuthi akusenze kube kusafuneka zincwadi zokuthi zibavumele ukuthi bachaphe imilela labo bantwana.
Kodwa lolu gaja luthi abantwana abahamba bodwa kusadingeka ukuthi baveze incwadi zokuzalwa le mvumo yabazali. Iningi labeZimbabwe abasebenza kwele South Africa bebethwala nzima nxa befuna abantwababo bebethekelele kuthi ngokusweleka kwalezi ncwadi bagcine besiza labo malayitsha ngendlela ezingekho emthethweni. Melotulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Hlapho.
Ngo-Live Talk lamhla sikhangela ukwethulwa kwemali entsha yeZimbabwe ebimele iqale ukusebenza lamhla kodwa isidluliselwe phambili. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngenxa yokucitshelwa kwabantu amandla kagesi sokudala ingozi zokutshiswa ngomlilo bezama ukusebenzisa ezinye indlela zokupheka lokukhanyisa. Abezempilakahle baxwayisa uzulu ngokuphathwa kwezilonda zokutsha. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inani lengozi zokutsha liya liqansa nsuku zonke. Lokhu ikampani yamandla kagetsi eyezisa yaqala ukwabela abantu amandla kagetsi. Ngalokho, izehlakalo zengozi zokutsha kwabantu kubangelwa izizathu ezithiyeneyo ezigoqela ukunganaki kanye lokungasebenzisi kuhle ezinye indlela zokupheka kanye lokukhanyisa. Unkosikazi Abigail Ndiweni, omunye wabongikazi, uchasisa ngokugcweleyo ukuthi ukutsha kuyini njalo kubangelwa yini.
Ukutsha kubangelwa izinto ezithiyeneyo okwenzakala esikhumbeni somuntu, okunjengamanzi achisayo, umlilo, igas, amagetsi, ama-chemicals. Zonke izinto lezi ziyalimaza isikhumba. So nxa sowuthe watholakala uthile, ungagcini ekhaya, gijimela uye esibhedlela uyothola uncedo.
Unkosikazi Ndiweni uqhubeka echasisa okungenziwa ngekhaya kungakaye wadinga usizo lokwelatshwa esibhedlela.
Xwayisa nxa umuntu esethe watsha ngekhaya, nxa etshiswe ngama-chemicals, ngangcono lithatha amanzi aklini lisipha ukugesa ama-chemicals ukuthi engabi elokho etshisa isikhumba, libe seligoqela umuntu ngengubo eklini, ngoba umuntu engatsha isikhumba sesivulekile. Ukukhudumala komzimba kuyabe sokuphuma emzimbeni womuntu ngoba engaseli isikhumba esiyiso esiregulata i-body temperature. So anathiswe amanzi amaningi ngoba uyabe ilahlekelwa futhi ngamanzi emzimbeni womuntu.
Unkosikazi Sifiso Dube isakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu bengasabeli khatshana ukuya esibhedlela ngoba izilonda zokutsha zilakho ukubhibhidla.
Nganye lomakhelwane wami owatshayo ekutsheni kwakhe laphana kwaba lokudonselana ukuthi abanye babengafuni ukuthi aye esibhedlela kodwa wagcine engayanga. Ekuhlaleni kwakhe ukutsha lokhuyana kwamlimaza kakhulu ngoba wagcine sengani usegogekile ekupholeni kwangikhona. Lokho engizama ukukutshela abantu ukuthi abantu bengadonsela emuva ngokuthi baye esibhedlela, abahambe bayethola usizo.
Unkosikazi Siphiwe Mpala, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uxwayisa ngokuthenga imithi emavinkilini athengisa imithi eyamafamasi ukwelapha izilonda zokutsha.
Mina ngatshelwa ngumntwana etshiswa liporridge. Ngenxa yokuthi ukuya esibhedlela ngiyakuzonda, angiyanga ngaqonda efamasi. Ekuhambeni kwami efamasi angisachasisanga ngokugcweleyo ukuthi umntwana utshiswe yini. Bangivumela ngathenga umuthi kodwa angizange ngilandelele engangikutshele. Lokho kwenza ukuthi izilonda zigcine zisiba lobomvu. Impilo yomntwana yaba engozini, ngagcina ngisiya esibhedlela ngoba indawo ayechekiyo yayimbi kakhulu. Lokho kwabangela ukuthi umntwana ahlale kakhulu esibhedlela njalo.
Unkosikazi Senzeni Sithole ngomunye wabahlelwa ingozi yokutsha ophume esibhedlela insuku ezimbalwa ezidluleyo.
Ngasha ekhanye basa umlilo ngeparafini. Uma ngokuya esibhedlela kanye lokuswelakala kwezimali, ngagcina sengiphuzile ukuya esibhedlela. Izilonda ngangingazigezi ngisithi akumelanga kungene amanzi, njalo zazihlala zingavalwanga. Okutsho ukuthi sesikhathi lapho kwangenwa khona ama-germs lawo. Ngoba ngagcina sengilobovu sengathi isilonda sesigebhe. Singaze sathatha indaba leyo yokutsha kalula bakithi, asambenini ezibhedlela masinyane siyethola ukwelashwa.
Iningi labantu abatshayo ngabantwana abancane, ngakho abongi bakhuthaza uZulu ukuthi asebenzise umlilo wokubasa ngenkuni kumbe owegasi ngonanzelelo olukhulu ukuze engehlelwa yingozi yokutsha yena labantwana. Abezempilakahle bathi njalo abantu kumele baqakathekise ukuyathola usizo lokwelatshwa lapho behlelwe ingozi yokutsha ngoba izilonda zilakho ukubhibhidla kugcine kusiba ingozi engavikeleka nxa umuntu engaya esibhedlela loba eklinika. Umsakazo weStudio 7 wehlulekile ukuthola inani labantu asebelatshelwe izilonda zokutsha kusukela ngesikhathi sokucitshwa lokwabelwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Elemelika namhlali nanza imisebenzi yababekubutho ele-Veterans Day, njalo bekule micimbi ehlukeneyo eqhutshwe emadolobheni elizweni lonke. Umongameli Donald Trump unxome ababekubutho emkhosini we-Veterans Day Parade eNew York, wagcizelela ukuthi belokhu bekhona abalwa kwimpi ye-World War II, Korean War, Vietnam War, Gulf War, kanye labalwisana lamalwecatsha. Umongameli Trump lonkosikazi wakhe uMelania bakhangelelwe ukubeka amaluba eMadison Square namuhla khonale eNew York ngendlela yokuhlonipha ababekubutho abatshonayo. Ukuze sicubungule ukuqakatheka kwelanga leli elinanzwa iminyaka yonke, sixoxa lomnumzana Dan Moyo, isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo engumgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign.
I-Veterans Day I think lilanga eliqakatheke kakhulu ebantwini be-America ngoba lilanga lapho ababonga khona bekhumbula njalo amabutho aleli lizwe kusukela impi ezalwayo. South America yiyo engathi the most powerful ku-military umhlaba wonke jikelele. So abantu belapha e-America baqakathekisa kakhulu usuku lolu ngoba yilusuku lapho ababonga khona amabutho njalo futhi bekhumbula nalabo abashonayo ezimpini eziningi ezadlulayo. Ngabantu abazinikelayo basacrifice ukudefenda ilizwe lase-America. So I think abantu ongamelanga bakhohlwe njalo kuqakathekile lalaba abasha abasakhulayo ukuthi bakhule bekwazi ukuthi inkululeko le abayi-enjoyayo la e-America ayizange ibuye mahhala. Yikulabantu abazinikelayo bajoyina amabutho ukuthi ba defend izwe leli, and I think ama veterans kumele ahlonitshwe and nawo afile ukuthi into abayenzayo iyabukeka, ukwenzela ukuthi ku-encourage labanye labo ukuthi labo bajoyine amabutho bakwazi uku-defend izwe labo.
Ama-veterans lawa babaphethe kuhle yini? Sesizwile labo balokunye kukhona okuthile lapha lalaphaya.
Masiya ngaseqinisweni esikhathini esiningi I think ama-veteran alokukhonuna kakhulu ngoba babona ungathi uhulumende akenzi okwaneleyo ukubanakelela especially ngendaba ze-health yabo. Okunye okufana nalokhu ukuthi nje sometimes bafile ungathi sebe abanikezwa i-attention enough bona bengabantu abanye uthole ukuthi bakhubazeka ngoba ngazo lezi zimpi. Even though i-government ilelunga engathi at the ministerial level ele veterans affairs elilo secretary we veterans affairs kodwa still I think i-budget ama veteran assistants angabona i-budget enikezwa bona ingathi iyakhutshulwa kancane ukuthi labo bakwazi ukuthi ba-enjoy i-retirement yabo from emabuthweni.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Diaspora Vote Campaign. Ibandla le-MDC sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Iqembu lenguqo ele Highlanders lizadibana lelingezi platinum ku-final yalonyaka eyenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokuba womabili lawa maqembu ephumelele kumdlalo yesigaba se-semifinal eqhutshwe ngempela viki edluleyo. Intathe yezindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders lifinyelele ukungena ku-final yenkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba ele-ZBC Caribbean ye-1 kanye ngensonto. Njalo lizadibana ku-final yomncintiswano walonyaka lelenkezi i-Platinum lona elinqobe le-Harare City nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembeko ngomgqibelo. Iqembu le-Highlanders linqobe nzima njengoba belikhulelwa ngele-ZBC Caribbean ikakhulu ekuqaleni komdlalo. Kodwa umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Hendrik Peter de Jong uthe uqakathekileyo yikuba bafinyelele ukuyadlala ku-final.
The semi-final is not so important of a good play or bad play. Most important is that you win. And we win today.
Kusigaba se-semi-final akudingakali ukudlala ibhola elibukekayo, kodwa okuqakathekileyo yikudlulela phambili kusigaba esilandelayo. Yikho-ke mina ngiyajabula ngempumela yanamhlanje, njalo nabadlali bami ngibatshayela ihlombe ngomsebenzi abawenzileyo.
Ngokwakuqala uba iqembu le-Highlanders lingene kufinali yenkezo yeChibuku selokhu lumncintiswano uvuselelwe ngomnyaka ka-2014. Nakolinye icele iqembu lenkezo i-Platinum yilo liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngomnyaka ka-2016. Bekulo mdlalo uwodwa wesigaba seCasalucca Premier Soccer League kulimpela viki lapho iqembu le-Chicken Inn elinqobe khona ele-Triangle nge-2-1. Limpumela itshiye iqembu le-Chicken Inn selihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo, njalo lithiwa ngemiklomelo emibili liqembu le-Capes United okuyilo elihlezi endaweni yakuqala. Iqembu le-Chicken ngeningi lemiklomelo ngamashumi amane lathoba mune munye, ukuthi iqembu le-Capes United lona lemiklomelo ngamashumi amahlanu lowodwa. Kusele imidlalo emihlanu uba imidlalo yesigaba saphezulu yese-PSL ifike komlindi uyacina, njalo kacace ukuba yiliphi iqembu elizaphakamisa isicoco lonyaka. Aphakathi kwamaqembu abalisayo le-Capes United, i-Chicken Inn, FC Platinum kanye le-ZBC Caribbean. Lasemsileni wengalane lakho isipunepune lapho amaqembu abalisayo le-Yata, ele-Mshowane Stars, ele-Wange, ele-Herentals, ele-Telwane, ele-Bulawayo Chiefs, sele Harare City, ele Triangle, ele Manyika Diamonds kanye lele Chapungu angamanye amaqembu asengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu. Asikhangele umdlalo we-basketball ubekule midlalo edlalwe ngempela viki edlileyo kusigaba seBulawayo Basketball Association. Njalo imidlalo idlalwe ngokulandelayo. Iqembu labesifazane ele Mavericks linqobe ele Lakers B nge 51-24, kuthi ele Nasty B labesilisa linqobe ele Lakers nge 36-24. Ucelela besifazane iqembu le-Angels B linqotshwe ngele-Nasty nge-44-24, kuthi kumdlalo wabesilisa iqembu le-Highlanders linqobe le-Clippers nge-47-22. Kube sokusithi njalo kucelela besilisa iqembu le-Mavericks linqobe le-Nasty A nge-60-48. Emdlalweni wabesifazane iqembu le-Lakers A linqobe le-Angels A nge-47-21. Kube sokusithi emdlalweni wokucina ongumdlalo wabesilisa iqembu le-Giants inqobele Legends nge-60-51. Ngimele isitudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.
Hayi siyabonga Joseph Njanje wena osigqibela uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.